Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mdafo kunhlangula 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Iprocess lay ngendlela ebanjwe ngayo endaweni ezinengi. Ichiye yenze ama divisions kakhulu akusoze kumangalise kwezindawo sesizwa ama candidates azimele wodwa
ayakhala amanye amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi kalikhuthwanga kahle uhlelo lo consensus candidates selection process
umuntu lelungelo lokubana nxa engasukisekanga elungisiseke indaba zakhe lengaphezu komithi labanye vela sebefakile amaripoti laba babengasukisekanga ukwenza kwabo bazabe belandelwa case by case nge-aphezu komithi kubana kulungisiswa lapho kufana kulungiswa
kodwa ibandla le-CCC lithi lwenziwe ngemfanelo zalethulela ezemidlalo ezabatsha ngezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo ayakhala amanye amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi kalukhutshwanga kahle uhlelo lwe consensus candidates selection process bathi kwezinye indawo kutshiye abantu bexabana okumangalisayo ngenxa yokungavumelani kubakhethiweyo abazamela ibandla leli kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka mhlaka 23 Ncwabakazi kodwa ibandla le-CCC lithi bakhethwe ngemfanelo abazalimela kukhetho olukhulu oluzayo konke lokhu kwenzakala ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokwenziwa ngamalunga enhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlalana lebandla le-ZANU-PF. Ukuze sizwe okuningi ngokukhethwa kwabazamela i-CCC kukhetho oluzayo, sixoxele lomnumzana Thembelani Moyo ohlala eLubane.
I-process ebisetshenziswa libandla le-CCC ebibizwa kuthiwa yi-Community Consensus Nomination isisezingeni lokugcina ibile ama-stages angu-4 lokuqala ngele-nomination elesibili kwi-verification and submission of CVs kwasekulandela ama-caucus alaphade kusiba lama-stakeholders consultation elokugcina kwaba yi-announcement of candidates lapho osokuphume khona amabizo luhlu lwabantu abazamela ubukhokheli be-CCC. Engikunanzelelayo njengoba ngisitho ukuthi bekuyiprocess. Iprocess leyi ngendlela ebanjwe ngayo endaweni ezinengi. Ngibona ngani ichiye yenze ama-divisions kakhulu. Engikunanzelelayo ukuthi ekugcineni nje maduze njengoba ukhetho solusondele. Akusoze kumangalise kwezinye indawo sesizwa ama-candidates azimele wodwa.
Yes, singathi ukujonga liphi khonokho baba Moyo?
Indlela i-process leyi ebanjwe ngayo ayisabangahle. Ngendlela zokuthi bonabo abasibakhangeleyo abangama-candidates. Ama-template lawa, i-document leyo esetshenziswa ifikele ezandleni zabo. So okudale kakhulu ukuthi indlela adisebenzisa ngayo kungabi indlela efunwa ngabantu so ke kuzima siyakunanzelela nje emawadini lapha la kuma constituencies abantu badonselana even lokukampena kukanje kathesi njengoba njalo ukuthi sisezingeni lokugcina ku announcements of candidates kwezinye indawo ama candidates asikabi wazi ukuthi ngobani. So engikuxwayisayo kakhulu ukuthi abazaba ama candidates abadonsa amasokisi sibili ngoba isimasimanga kuhle la lapha sibili ngoba hayi indlela eyabanjwa ngayo iprocess leyi ichiya abantu inhliziyo zikhaligazi.
Umnumzana Thembelani Moyo lilunga lebandla le-CCC besixoxalaye eselubhane esabelonini seMathebelele North. Umnumzana Gift Ostalo Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi kuqhutshwe ngemfanelo ukukhethwa kwabazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Sesiqhubekele phambili nge-process yethu sesi edileke kobulawayo ukulungisa ama candidates sisuka lapha ke sesiyakhipha ilist yalabo abazasimela inxa yokuthi sasisele nokuhali Harare ukubana ke ama candidates ke eqedise ukuthi Citizen Caucus ekuhambe kuhle kakhulu kobulawayo lapha abantu ade bekhetha abantu abazabamela ephalamende necouncil silokujabula kakhulu ngezakhamuzi zakobulawayo ngokuba ke zihlanganiso njalo ke lokukhetha abantu ababafunayo.
Ye, sizokuthiwa kodwa kulabanye ekade bebe ngamakansela abangani bayakhonona bathi ah kukhanya azani bona bangenanga.
Hayi kuye kulabanye abamise ngoba liyakwazi ukuthi sasiyenze ibetting yet lapho esikhathini ayisimo somuntu umsebenzi wakhe lalapho abame khona. So lokho yikho ke kubana abantu batsheliwe kwakuyenzakala iZimbabwe yonke kulabantu ababekhithwa i-vetting committee esayi-anawunsayo eyakikhangela ke ama-security reasons. Lokunye ke ukuyenza ukuthi abantu bekhitshwe abangasibo behlanganiso yethu ye-TBC.
Kulabanye abanjengomeya uSolomon Guni kuzobuya lo msekeli wakhe uMlandi Ncube. Sizokuthiwa labo bayakhonona bathi basele phandle. Kuhamba njani khona?
Hayi ke kwabantu bakhona kuyatholakala ukuthi kodwa ke yikho kule appeals committee kubana laba ke ababele zinkinga behambe ku-appeals committee ngoba i-candidate list ayikaphuli. Kubana lapho kabe kule nkinga kulungisiswe. Ngoba wonke umuntu lelungelo lokubana nxa engazukisekanga elungisise-ke indaba zakhe le commission le-appeals committee.
Khonokho kwenziwa nini ukuthi nxa umuntu ekhonona kumele aphosele khonokho akufuna?
Kulabanye vela sebefakile amaripoti labo ababengazukisekanga ukwenza kwabo bazabe belandelwa case by case nge-appeals committee ukubana kulungisiswe lapho kufana kulungiswe khona.
Amabizo-ke aphuma nini alabo asebephumelele?
Singaqedisa ke lapho kusele khona sizakhipha i-finalist yeZimbabwe yonke kulala abazasimela abazahamba kuye kuZimbabwe Electoral Commission mhlaka 21 le ihlanganiso yethu.
Ye, kodwa ubona ngazani akula abanye abagcina bephostela amabizo abo besithi sebefuna ukuzimela bodwa kukhetho luzayo?
Hayi, kulaba babona kanjalo babevele bengasuke benhlanganiso yethu ebabevele babevele ngabe ihlanganiso yethu kuyabe kuexplaina sobala ubana waye bengabe bekhitshiwe ke kuma-processes ethu.
Ye, wathi sitshake olunye udaba ole-the Forever Associates Zimbabwe sizokuthiwa ke isithethe ukhetho yafaka esikhwameni yibo sebekhangele ukuthi ukhetho luyaqhutshwa njani abefazi lava. Akusitshele kancane ngokuthi kuhamba njani.
Ye, indaba yefazi kufanele ikhangele kakhulu by all right thinking citizen ngenxa yokubana ke ifazi wathi yona yiyo sithethe umsebenzi wamapolisa noma amasotsha noma i-central intelligence ngenxa yokubana bahamba kuma-polling station bethatha ama-details wabantu besithi bona sino-security reasons. So asina sure simelele ukuthi mnabambe khuluma ukubana ke usetshayo yini i-vote of no confidence on the central intelligence organization yalizwe yikho ke sekhiphe ifazi ngenxa yokubana ifazi thina sikwazi ukubana yinyamazana bani ifazi leyo ingajeni njalo isebenza njani njalo i-answerable ukubani.
Kodwa kathesi vele kuhamba njani ngefazi naleyo esele kubonileleni?
Ifazi ukhanya ihamba thina lapho sangena bona amalondwane yayikhona ku-polling station lapho kwakwenza khona i-voter inspection bethatha ama-details abantu thina zabakhipha njengama-citizen ngenxa yokubona-ke siyawazi umthetho ubana ngobani abavunyelwa ukungena ku-polling station.
Liza kwenzani ngakhona okokwenziwa ifazi?
Thina soze sivume ukuba nefazi interfere lama-electoral process eZimbabwe yikho libona lapha mina ehamba khona namanye ama-citizens akwazi ukuwakhipha ngoba abala mthetho obavumezayo ukubana bengene njalo beseza. Ye, bengayenza okwezalo u-P F beyenza okwezalo kodwa singase sivume kubana bethatha ama-official positions afanele ukube umsebenzi wezeki noma amapolisa.
Umnumzana Gift Ostaros siziba ngumsekelo wesikhulumelo sebandla le-CCC kwexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu-P F ngokwenziwa inhlanganiso ye-FAZ.
Abantu abacabangela ukubana ifazi affiliate organization ebandla leZANU-PF sithethe over ama-elections ngabantu nje abazicabangela izibozo zabo.
Ukujonga liphi khonokho golide ngoba siyabona ukuthi ifazi igcwele indawo zonke sibili njalo yangena lendaweni ezijiyeneyo ezihambelana nokuqhutshwa kokhetho.
Lokhu ngikutsho ngoba siyakwazi mhlophe ukubana iZEC iyi-commission ezimelele yodwa eyiyo ekhangela ngokuqhutshwa kwama-election ezokhetho. Njalo nxa sebesenza okokhetho yibo abalolungelo lokukhetha abantu abazancedisa. Siyakwazi ukubana kaningi-ningi iZEC ivame ukuthatha ababalisi bebe yibo abancedisayo ukubana kuqhutshwe umsebenzi wezokhetho bona boda abangeke benelisa njengezek ukubana bakwenze lokho njalo abangeke bagcina istaff esinengangako ngoba sifunakala nje kanye ngesikhathi eside once in a while ngakho akusoze kube usenza ubana begcine abantu abaningi bengasoze benze lutho so siyakwazi ubana bona abezeki yibo abalelungelo lokuthi bazakhetha abantu abazancedisa ekuphatheni ekokhetho lolu osoluthe lwafakwa mhlaka 23 August umongameli
uNomzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF stoka laye ekobulawayo kasenesanga ngokuxoxa ngodaba lo-retired brigadier general Walter Tafumanei ukubikwa ukuba ukhokhela iFAS ekuhlangothi lwamapolisa e-NCTA ule Central Intelligence Organization sixhume umnumzana kudakwashe Munzaka okuhlanganiswe yeFAS othe basebenza labantu abajiyeneyo kanye lebandla lezanu PF Sina wangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan kulandela ukuphela kwesikhathi sokukhulumisana umlota okwakulungiswa ngele Melika yile Saudi Arabia mhlaka 22 Nkwenkwezi. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba wehlule ukuthi abalwayo bekhulumisane umlota ngolwesihlanu. Ele India lithi sebefika amakhulu amathathu abantu abafe kulandela kungqikilana kwezitimela ezilizweni leli ngolwesihlanu. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulimele abantu abedlula inkulungwane engozini le ibangelwe yokungasebenzi kahle komlilo kagesi. Sina sizwe ezamasiko.
Sinana masiko
wenziwe
manje lo baba mkhulu babelo bola
namhlanje sixoxa lomnumzana Jeffrey Golide Chuma khona ngale ke kodimila etholojo kunjani ke Golide
hayi ngiyaphila na baba kuwe njani ndani mthembu
hayi siyaphila kakhulu kunjani etholojo khona ngapha
hayi etholojo uredi kodwa sifuna nje amakhaza kulezi insuku
ye ake sikhulume ngezamasiko namhlanje kambe basalandela abantu amasiko esintu yini anje ngokuthi xa amajaha zikhulile kumele akhulume nabo malume into ezinjalo kusakhona konke lokhu yini
akusekho konke lokhu vele sokwasabalala nasiyadinga nje amaqhoka ukuthi vele imbangela kungabe kuyikuyini
wena ubona ngazani kuyini Golide
ngibonani nje khonoku nje inguquko nje suka nje bekhona nje emhlabeni abantwana vele kabasanaki lokuthi bedinga ukuthi bekuze kokunye nje ebantwini abadala yiye kuqaleni ngoba kathise umntwana wathi uthi uyakhuluma laye ukutshela izinto zakudala lezo
kodwa ke pho bagotshwa njani xa kunje ukhanya zani kuyahlupha phela
ye kunjalo sibili babadube kodwa siyazama ngamandla wonke ukuthi abantwana sibasondeze eduzane okunye kubabonalayo ngibona le nto zabalezo siyayijabamise ngoba ngiba kwenza vele bengasondelani vele labomalume labo anti kuyafana nje abangamafana konke labangamankazana babadube
wena usakhula Golide lalitshelwani ngabadala kumbe umalume obabakazi into ezinjalo lalitshelwani sibili okwakusakha umuntu abe umuntu
ikakhulu mina ekukhuleni kwami ngikhule lokhulu khona phana kujimila ngoba sadlanxa kumbe sesifile sigele enkomeni vele sasingangeni ekhitshini sasala khona ngale endaweni kakhulu khona ngale ngaphandle nje kweguma kwasasala khona nokuza kwasazidela khonapho manje abantwana bakathisi vele sebelo mehluko abantu ngabantwana abakhula nje ngelinye isiko vele nje lingakhethakalini
ukhulu khona ngaleli hlezi phandle waye kutshelana
ukhulu wayemfundisa nje konke nje lokuthi manje ufuna uba yindoda kumele ukuthi uyenze njani ngoba ukhulu wamthola vele lokuzimbodlela kwakhe nje okunathwayo lase sinathisa ma kumele ukuthi sinathe kodwa noma nje sizawathi sinathelani kodwa xa ngibona kathi izimbonaniko kwakusiqinisa yonto eziningi ezingavele ukuyela vele zazizibuza kuye vele ukhulu
akutshela abantu ngokuqakatheka kwamasiko sibili ukuthi kumele pho kuvuselelwe njani konke khona kwanganisokubhili
amasiko sibili aqhakathekile sibili bantu bakithi ngoba yikubona lakathi zezulu lingafani ngendlela omunye futhi kusuwavele kube yinkinga into eyimbaleki kakhulu ngalezi kuthiwa izangoma izangoma zizezo zikhide emini ezakathi zizikhide ebusuku uthola lo muntu la manje siyavuswa uthola ukuthi uyendise esihlobo kathina ingungu vele zazima ngesikhathi sentwasa lapha ngenxa yokulanda izulu wasuze vele ingungu ekhalayo vele endaweni kodwa kathesa uthola nje zikhala ingungu vele hambi vele begqize ekhakala yibe mbona vele sokusilethela imikhokha vele eminingi vele empilweni
ye lapha-ke besixoxa namhlanje lo mnumzana Jeffrey Thuma ngugolide kola ngale-ke ojimila sibonge kakhulu golide ungathinela kusasa
andibonge na
wamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sengathi kungaba injabulo ukubana sihlangane njalo ngalolu suku lwanamhlanje bathandekayo benkosi singabaphilileyo. Namhlanje siyaqhubeka ngendaba yamaSamariya. Liyakhumbula lezi nsuku ezedluleyo, mamasonto edluleyo, sasikhuluma ngomfazi waseSamariya uJesu acela kuye amanzi ubana amnathise bamphuzise njengoba wayeswe omile ngemva kokuhamba isikhathi eside. Namhlanje ke sifuna ke sikhangele njalo ilizwi lenkosi eligudla kuwomi elithinta wona amaSamariya lawo. Njengoba sasitshilo-ke ukuthi amaJuda lamaSamariya kwakuyingwele nje kwakungabonwana. Kodwa ke sizwe-ke lo omunye umSamariya endabeni kumbe esifundweni kumbe elizwini lenkosi namhlanje esihlangana lalo sabelane ngalo. Namhlanje sizakhangela encwadini kaLuka isahluko seshumi siqale endimeni yamashumi amabili nesithoba nemunye siye kuma endimeni yamashumi amathathu lane uverse 29-34 encwadini kaLuka chapter 10. Sizaqalisa muverse 29 kufundeka kanje. Kepha sona sithanda ukuzithetha sathi kuJesu, umakhelwane wami ngubani na? UJesu waphendula wathi, umuntu othile wehla eJerusalema eya eJericho watheleka phakathi kwezigcwelegcwele zamhlula izingubo zamshaya zamuka zimshaya umlondo nje. Kwaqabuka kwehla umpristi othile ngaleyo ndlela wathi embona wamgwemela. Kanjalo nomlevi efika kuleyo ndawo embona wamgwemela. Verse 33. Kepha umSamariya othile owayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambone wamhawukela. Waya kuye wabopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini wamkhwelisa esilwaneni sakhe wamusa endlini yezihambi wamgcina. Long verse 34. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha sihlangana labantu abafanana lathi esingabafaka ezigabeni ezijeneyo. Ekokuqala sihlangana lale indoda okuthiwa yisazi mthetho uJesu yiyo phela ayephendula lapha enika lo umfanekiso isibuze umbuzo ukuthi umakhelwane wami ngubani. UJesu abesebatshela-ke labo ababelalele laso leso sazi mthetho sasikhona ngoba kwakuphendulwa sona phela uba umuntu othile wehla esuka eJerusalema esiya eJericho wahlangana lezigebengu, wahlangana lamatsotsi, wahlangana labogubuzela, wahlangana labo bonke abantu bamashurugwimbo, wahlangana labantu mabamabhemba, kodwa wahlangana labantu ababengelabuntu ngoba kuthiwa bamhlubula izingubo, bamhlubula izigqoko zakhe, bamshaya, bamtshiya eligqokoza nje. Lapha abantu singakhangela ukuthi silabo abantu abaphila ngokuhlukumeza abanye basuke lapho babathiye bese ebunzimeni obumalisayo. Kambe phakwa awukho phakwa labo bantu abenza njalo na? Nkulunkulu akusize ungabi ngomunye walabo abangalanembeza. Asikhulekeni Nkulunkulu sisize singafani singabi izigebengu ezihlupha zihlukumeze imphefumulo yabanye abantu. UJesu siyakhuleka. Amen.
lohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Kwezinye indlalo iqembu leLenders FC namhla linqobele Bulawa Chiefs 1-0 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalelwe eBarberfield Stadium koBulawayo. Emdlalweni efanayo wange 0 Manica Diamonds 1, Dynamos 3 ZPC Caribas 0, Green Fuel 0 FC Platinum 1. Kusenjalo umqeqeshi weqembu leBlack Rhinos uSol Jaminuka uthi umkhulu umsebenzi okumele wenziwe ngabaqeqeshi abasakhulayo ukuze kutholakale abagadli abalitshayela emambuleni okuzwayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Kuba ngomdlalo weqembu lakhe leChicken Inn ophele iqembu leBlack Rhinos linqotshwe nge-1 kanya, uChaminuka uthi abaqeqetshise bangenwa umkhuba wokuqakathekisa uvala igedi bekhohlwa ukuba naphambili kumele balitshayele emambuleni.
Kufuze sisebenze kakhulu ukuhlohla ibhola. I-training yayo kumele sisebenze kakhulu nge-final third. Awa, ukuthi singafika final third kufuze senze njani? Ama-players abakwazi ukuthi hayi singazingena endaweni yezitshi, kumele sitshaye ibhola kumbe sikombayine senze njani? Cross the border, skirt number crosses. I think it's generally organized or everything in the final artist. Would I want one approach box but was routine? This is the time, so we listen to Jeff.
UChaminuka uqhubekele phambili wathi yena ukungabi labadlali abaphekekileyo uqalela ekukhuleni kwabo ngoba bengatholi imfundiso eyaneleyo.
I-grassroots yethu, equipment ezisetshenziswa ngapha egrawundini, like amamanakwini, awutholi lapha. Very few clubs have those things. Sitrate abafana banabana bekhula. Kumele bayenze konke okwenziwa ema-QN, okwenziwa ku-South Africa, okwenziwa phansi le eMzansi. Ibhola le litshiyele.
UChaminuka usanda kuqhashwa liqembu leBlack Rhinos lona eliqhuba nzima lonyaka kusigaba seCastellaga Premier Soccer League, kodwa yena uthi leso simo siyaguquka maduzane.
Kwenza kwenzakala ukuthi iteam ezikwezulu zingagcina zivele ukwena ukusurvivor and singawina kabili, siwine kathathu, wathola ukuthi sisaba sesiphezulu vele sesingazanga cabanga ukuthi sake sawina dube kangaka. Mina angikaphaniki kangako, ngibona iteam leyi-survivor.
Iqembu leBlack Rhinos beliqeqetshwa nguStanford Sticks Ntizwa ekuqaleni kwemidlalo yalo nyaka, njalo uChaminuka uqhatshwe ngenyanga kaNkwenkwezi ngemva kokuba impumela yemidlalo ibingekho mihle. Iqembu leBlack Rhinos yilo elijeke amanye engalane nemiklomelo lile miklomelo yesithupha ngemva kwemidlalo elitshumi lambili. UChaminuka waduma edlalela iqembu leBlack Mambas ngesikhathi esadlala, njalo ke waqeqetsha amaqembu abalisayo leMaswingo United, Eastern Lions, the Buffaloes, ZPC Caribas kanye leBotswana Strikers. Uke njalo waba ngumsekeli kamqeqetshi weqembu lesizwe lamaWarriors. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sike singene kwezomculo.
Sanibonani, sanibonani, Sulukandaba. Kuphi nakuphi nje la kuyofinyelela lo mlayezo. Ngimbingelela, ngimbingelela uMayibongwe Mlalazi odabuka ewana ePlumtree. Manje sengihlala eCholocho kokugwezwe, ngikhulumela iqembu lesilola mkhonto. Iqembu liqala ukulirekhoda ngo-2021. La siqale senza i-album, 2022 senza i-single track. So kushuthi yiso lezo ngoma nje sisenazo, kodwa ayisiqhubekela phambili ngawo nje umcimbi wakugcina ngalapho. Ngoba namanje siyazama ukuthi mhlawumbe kukhona i-album esingalenza. Sekukhona mpela nje, besicela ifu kona lona mandla ukuthi mhlawumbe sisephambili singaya ngoba siyazithemba nento esiyenzayo siyayazi ngisho nje hayi uthando lomculo kuyinto ekhona mpela eningi futhi esisafisa ukuthi siqhubekele phambili ngayo kakhulu nje ngiyabonga kakhulu kubasakazi beStudio 7 nakubalaleli nje ngiyabonga kakhulu lakufike kunyele khona lo mlayezo
Yes, ngisibalela. Kunyeke uthunyuzwa ngabantu ku Facebook page lesindebele VOA Zimbabwe, le VOA Indebele, into sinjalo. So ke siyaqhasa nge VOA Indebele. Kulo Alfios Fuyana uthi hey, kuzime sikubonayo lapha abantu bekhankasela ukhetho oluzayo. Kanti abantu indaba bebiza labantu laba basontayo ukuthi bangene kukho konke lokho. Sibonile ke amapostoli labantu bezayoni besekela umnanga kwakati uhamba njani. Kuzobuya uPrince Maphosa uthi hey bantu lingamixi phela ipolitics lezinto zikaNkulunkulu kuvela kuhambelana konke lokho lingakuhlanganisa kuzahlupa kakhulu kuzobuya njalo lomunye uthi nguSalmon Salmon uthi kuyamangalisa kakhulu ukuthi amabandla aphikisayo unakaqalisi phela ukukhakhazela ukhetho kanti kuhamba njani sicela isitele kuzobuya ke uMP Maqhoba Maqhoba ke uthi hey esikubonayo kuzima lapha emhlabeni nxa amazayoni segida kangaka agidela ukuthi kwenze njani. Isibone njalo lamapostoli echaya phansi kuze kuzwele kambe kuhamba njani maqhoba lowo. Kuzobuya ke uSiphamandla Nkosi uthi amasonto saphenduke okunye kambe kuyini konoku abantu bakankulunkulu begijima ngezepolitiki kambe siyaphephelaphi. Freedom Vision Dex uthi ukusalayo ukuthi siyahlupheka sonke elizweni leZimbabwe. Kuzobuya ke uGift Asande uthi hey bantu lonyaka sizabona okunye savelelwa so ke siyabala nje siyaphambili khonokunye okwenzakalayo kweZimbabwe. Vusani Khumalo uthi abantu bamosha ilizwe kakhulu kunoku abakwenzayo ukuthi babegidagida endaweni zabomapolitika zabosopolitika asikufuni thina. Uvusani Khumalo uyathinga siloku mangalisayo kuthi kulomunye uthi unguthandeka uthi hayi bantu khonoku phela ukhankasela okunje sikujayele thina into esiyaziyo. Kunjalo ke sigcibe uhlelo lwethu lwamhlanje akuthi sikhangeleke ebesilazo akhala amanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kalukhutshwanga ngemfanelo uhlelo lwe-Consensus Candidates Selection Process kodwa ibandla le-CCC lithi lwenziwe ngemfanelo. Sigqiba ke lapha ke uhlelo lwethu kodwa lingakhohlwa ukuthi sithumezele imilayezelo sonke isikhathi sikhona thina la lapha ke umthembo osithembayo uGibbs Dube lilale